mina na lo VPO pho. Very very difficult ukuthi umuntu obusisithe angaqhubekeli phambili. Thina ngapha vele kuyadingakala ukuthi ibhili liyaniqhubekele phambili. Kuyadingakala sivumelana lomphoko mina.
Makhumalo, wena uthini ngebhili le?
Ibhili mina ngithi kayibe khona kodwa kayibhalwe icace ikhangela okwenzakalayo. Hayi khona lokhu abafuna ukukwenza ukuthi bacatshwe ngomunwe. Ngoba into ekhona lapha yikuthi sihlezi khathesi silabantwana nxa ngikhuluma njenje sebele 34 years abahlangana lo dubo logugurawundi. Abantwana bona labo sikhuluma kunjenje badliwa zingwenya becapha uLimpopo besiye eGoli besiyathenga amaphepha ukuthi bazakale ukuthi ngobani. Ngodaba lokuthi kuleli lizwe abantwana labo bancitshwa ama-ID lama-birth certificate.
Hayi, kwezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngodaba lolu osoluvuswe nguMakhumalo lapho kubana uhulumende ozanu njengoba wabulala abantu ngesikhathi sonesana kumele kwenzwe lokho akutshoyo ukuthi kwenziwe, uthini wena?
Ngibona ngani mina ayisime ngitsho njalo. Ngibona ngani isathi ubhale constitution, ngibona ngamaprovisions anjalo. So nxa kude province mina ngithi umthetho kawulandele njengoba kukhonywa ku-constitution kwenza ezinjalo kufanele ilandele. Ngitsho vele ngiqalisa ukuthi sesifuna ukuamenda i-constitution sibalekele izinto ezinjalo. Ngoba iqiniso elihle ngibona ingani isilonda lesi asisoze safa saphela nxa singakhulunywanga salungiswa ngendlela eqondileyo. Le muli ezayo abantwana basakhulayo into lezi yayiyeqala ngani iyathulantwana lokhu beyivuselela abantu konke okwenzakalayo abantu baqalisa bethi kuyakwenza ukuthi le unit ebantwini bezimbabwe ingabi khona ngendlela eqondileyo manxa odaba lolu singalulungisanga kakuhle. Kuqakatheke ukuthi sihlake sihlale phansi vela sodaba olufana ngayo kutshelwele ephalamende fana abantu baqale baqoqe phansi nxa uthi ephalamende abantu sebenziseni ngendlela olufakwa ngayo mna mboni ngani olufakwa ngendlela eqondileyo umbono wami.
Ngivumelana lo Ndlovu, okuqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele angene kuZulu lapho kwenzakala khona umonakalo lo. Babuze uZulu ukuthi singakuqondisa njani okuyinto lokhu ukwenzela ukuthi siphumuze uhlungu ebantwaneni labo. Undlovu uqinisile, abantwana abazalwa ngabantu ababulawa kugugurawundi bazawuvusa umhlonga sifuna singafuni ngoba okokuqala balisiwe kuya ezikolo. Sonke siyazi khonapha eZimbabwe lani khonapha iStudio 7 ngihlala siza abantu bamashonineni besithi khona amaNdebele awafuni kuya esikolo, amaNdebele awafuni kuya esikolo. Asiloqiniso lona lelo. AmaNdebele anganelisiyo kuya esikolo enziwa yimithetho yezanu eyokuthi umntwana uma efika kugrade 7 kumele abhale i-exam kodwa kumele abe le-birth certificate. Umntwana lo uzalwa ngumntwana owayelabazali ababulawa igugurawundi akalala sithupha uyise, unina akalala sithupha, umntwana akalayo yona ukuthi ayi-birth certificate. So ukwenzela ukuthi baphile ngokulokuthi bethena bethe kho behleze emabhudi ngaphansi kwezihlahla akubancedi. Bakubona kuqakathekile ukuthi kungangcono bayedliwa zingwenya ekuLimpompo besiyazama impilo baquma bangene eGoli. Abantwana loba lokhu bebhubhudla, bayabhubhudla labantwana.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo lwethu baba Ndlovu, usiphe wena imbono.
Yambona nami ngokuthi khona isvela nelthi ukuthi uzibona u-vice president ngezanu PF wele nama MPs sekungani sokulokuphisa nephalamende. Ngoba ngithile mina ilokwenza yami yena ngale point yami ukuthi akubuyelwe ebantwini kusukele phansi ebantwini bese kusiyangena ephalamende kweyinto ezele ebantwini ngoba i-very sensitive into yakhona le. Abantwana basakhulayo base lokhu besadingisusu kwavele kwakusuke ngani kuyini kwakusenzakala. Indaba enzima vele ukuthi ichasise ebantwini.